Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 kuLwezi 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo.
Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla le-CCC etheswa amacala okutshotshozela uDlakela.
Kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Kukhona okuningi okonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Iqula le-Commonwealth lixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezitshiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. EleZimbabwe namhla lifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idale le-High Court namhla livumele amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change alitshumi lane 14 ukuba hlawule isibambiso se-bail kulandela ukuvalelwa kwabo entilongweni okwensuku ezedlula ikhulu lengxenye 153. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Amagqwetha athi amalunga e-CCC avunyelwe ukuhlawula inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola eZimbabwe, $50,000 umuntu munye ngamunye. Umthethwandaba uthe akumelanga baphazamise udaba lolu ngokuxoxa labafakazi, njalo kumele behambe enkambeni zamapolisa insuku ezimbalwa ngeviki betheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Omunye wabo umnumzana Job Sikhala omele iZengeza West edale lephalamende lokhu evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison. USikhala ubemiswe lamhla emthethwandaba lapho obekumele kuqale ukuthethwa icala lokutshotshozela uDlakela enyathime kulandela ukubulawa kuka Nkosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Umnumzana Godfrey Sithole omele iChithunguza North edale lephalamende owayevalelwe loSikhala labanye uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngeviki ephelileyo. Abakubandla le-CCC bathakazelela ukukhululwa kwabanye babo loba belokhu bekhala ngokuvalelwa kukaSikhala. Igqwetha labalitshumi lane laba umnumzana Nobu Chinawu uchazisa okwenzakale emthethwandaba.
The judge stated that the matter had taken too long and the investigation had taken too long.
Umahluli uthe udaba lolu seluthathe isikhathi eside, lophenyo lwakhona seluthathe isikhathi eside. Ngabe belikhona icala kulolu daba, ngabe kade lathoniswa. Okwesibili, umahluli ubone ukuthi indawo yasenyatsine eke yaba lomsindo ibukeka sengathi sithule, ingasekho ingozi yokuthi abasolwa babuyele kiyo.
It was no longer a risk to have these accused persons out on bail.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba okubandla le-CCC uthi akubamangalisi ukwenziwe lamhla ngomthethwandaba.
Thina ngabantu njengabahlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana ke kufanele sihloniphe ke ama-institutions elizwe, noma ke silokuzungeza lokungasukiseki ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadali ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhloniphayo. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana uHonorable Job Sikhala ethole ke ukukhululeka kwakhe.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF uthi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba ikhululekile imithethwandaba eZimbabwe.
Ukuhulumene kangenele kwemakhothi, amakhothi azidecide, amakhothi azenzele isinqumo zemisabasithethele yokubona kufanele. So amboni ukuthi ekucineni kwelanga abantu bangagcona uhulumende bethu uhulumende nguyo esethenga baphiwe ibheli ngakuthi kulebizethekele ngamanga lawo ayisoqiniso le.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube uthi kwakumele abantu laba bephiwe isibambiso sebail besanda kubotshwa.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo. Yibo zathola sebesalelwa ibail kodwa befanele ukuthi bayiphiwe.
Isikhulumeli sebandla le-TRC uNkosazana Fadzai Mayere uthi kumele kukhululwe uSikhala ngoba ulelungelo lokuhlawula isibambiso sebail. USikhala ubesemthethwandaba lamhla obekumele kuqale uthoniswa icala aletheswayo elokutshotshozela uDlakela. Lokhu kudluliselwe phambili ngoba amagqwetha akhe afuna ukuba umthethwandaba uvumele ukuhlawula isibambiso sebail. Ukhangelelwe ukuba uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine. Kusenjalo umdeni kaMuyi uMoblessing Ali ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ezanu-PF uthi kumele uSikhala akhululwe ngokutshetsha ukuze azebamela kudaba lokulungiselela ukungcwatshwa kukaNkosikazi Ali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abamele inhlanganiso yamazwe ayephansi kombuso wakwale Bhilithane Commonwealth sebehlangene labanye abantu eZimbabwe lapha abahlolisisa isimo sezombusazwe lokunye elizweni leli elakhutshwa kunhlanganiso le ngowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe ngomnyaka ka-2003. Kukhangelelwe ukuba iqula leli liza kwenza imihlangano embalwa lingakagqibi uhambo lwalo kusasa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Iqula leli selenze imihlangano embalwa labenhlanganiso ezizimeleyo abalwela ilungelo loluntu, intatheli izindaba ezifana lomnumzana Hopo Chingono labanye. Abakuqula leli lwabo olukhangelelwe ukuhlolisisa isimo sezemithetho, ukuqhutshwa kokhetho kanye lezelungelo likaZulu. Inhlanganiso yeCommonwealth yachothoza kakhulu leZimbabwe isithi iziphathamandla zebandla elibusayo zazikhahlameza uZulu njalo zazivimba ukuba ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Isigodlo seBhilithane laso salile namhla ukukhuluma ngohambo lolu. Iqula leli likhokelwa ngumnumzana Louis Franceschi. Omunye wabaxoxele iqula leli umnumzana Musa Kika okunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
SezimbabweHuman Rights Forum tasangana ne-delegation ye-Commonwealth Secretariat
zimbabwe. NjengeZimbabwe Human Rights NGO Forum, sihlangane labo abe-Commonwealth, sibatshelile lokhu esifisa ukubana bakukhulume njalo kwenziwe ukuze iZimbabwe ibisele ku-Commonwealth.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi bazahlangana lequla leli.
Sinxusiwe liqula le-Commonwealth ukuze sihlalisane labo phansi, xoxisane kabanzi ngezombusazo weZimbabwe. Thina njengebandla le-MDC sikhangelele ukuthi sixoxe labo kabanzi ngendlela abantu abaphathwa ngayo, amalungelo abantu, ngendlela esifisa ukuthi ukhetho oluzayo luka-2023 lokhetho nje jikelele ukuthi lwenzakale njani kuleli eleZimbabwe. Kanti njalo sizaxoxa labo ngama-sanctions, indlela esibona ngayo lendlela esibona esithinta ngayo njengelizwe.
Abamabandla ezombusazwe agoqela ele-Citizens Coalition for Change zaphu lamanye balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi baza kwethula impiko yabo kusasa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kumele leZimbabwe lilungise udaba lokuvikela ilungelo loluntu, ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo lokunye ukwenzela ukuthi libuyele kwinhlanganiso ye-Commonwealth. Umnumzana Joe Charamba umsekeli kamabhalane omkhulu ehofisini kamongameli labaphatha intambo bakahulumende uthi bafisa ukuba wonke amazwe akunhlanganiso le akhulume ngokubuyela kweleZimbabwe ku-Commonwealth. Umnumzana Lenos Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe uthi eleZimbabwe kumele lilungise okufunakalayo uma lifisa ukubuyela kulinhlanganiso.
Abantu laba abaze ukuzohlazeya ngomumo olapha bebengabantu abakade bevele sebele njongo ukubuyela, ngibonani sizabuyela. Kodwa okuseleyo ukuthi thina ngakithi ngodaba lwezembangazwe lokunye okuningi esikusolayo, kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Kukhona okuningi okonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Umnumzana Njabulo Ncube okunhlanganiswa eZimbabwe Editors Forum uyakusekela lokhu.
Intatheli zindaba ziyabotshwa, intatheli zindaba ziyachaywa, intatheli zindaba ziyahlukuluzwa. Opposition ephikisayo ayilawo amalungelo ukuthi benze ama-rallies abo. Athola ukuthi ama-politicians abo yiwo abotshwayo, abeqembu elibusayo ele-ZANU-PF kanga bengabotshwa, lo abephule imithetho. So yizo izinto i-Commonwealth elande ukuzozikhangela la.
Umnumzana Bengezela Gumbo okuhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe selilungele ukuphendukiswa kulumanyano.
Nxa singakhayela amazwe phakathi ku-Commonwealth ye-Africa, uba kungasetshenziswa ama-conditions asemazweni alawo ekukhompuya leZimbabwe, iZimbabwe silakho ukuthi ingangena ku-Commonwealth ngoba kulamanye amazwe phakathi iZimbabwe yenza ngcono udlula wona.
EleZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela ukususwa embusweni kukaMui uRobert Mugabe libutho selizame ngamandla wonke ukuba libuyele kunhlanganiso ye-Commonwealth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe namhla selifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Izimota zebutho zaqala ukubonakala zilubhekise eHarare mhla ka-14 kuLwezi ngo-2017. Kwathi mhla ka-15 emadabu kakusa, owayeyisiphathamandla sebutho umnumzana Sibusiso Moyo wethula umbiko emsakazweni we-ZBC esithi ibutho lase lidilize uhulumende kaMgabe ngoba wayesehluleka umsebenzi. Kanti laye uMgabe wayegonjolozelwe ngabantu abayizikhohlakali. Iziphathamandla ze-ZANU-PF eziningi ezigoqela umnumzana Jonathan Moyo loSavior Kasukuwere babaleka baya kwele South Africa, kwathi abanye abafana lomnumzana Ignatius Chombo babotshwa. Esethethe intambo zombuso, umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho lokuhlonipha amalungelo kaZulu. Kodwa ibandla le-CCC lithi uMnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula uMgabe. UMtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo-kansila we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu.
Sesenelise iminyaka emihlanu singene eGehenna, sithi siphuma embizeni lamanzi abilayo kaMgabe singene eGehenna likahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu-ke isuke ebunzimeni eyibo bona ngesikhathi sikaMgabe kwaba wesi, lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi uMgabe ephuma isinkwa sasithengwa nge-90 cents, sibhabhule amabhiskithi ngaleso sikhathi. Ilitha yepetroli yayi-90 cents layo, kodwa sikhangele kathesi-ke ilitha yepetroli kube-$75, $80 khona ngale, isinkwa sasiku-$50. Impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikaMgabe amadola emelika ayetholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$50. Akusela muntu ohola imali-ke edlula i-$200 equivalent-ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho-ke iminyaka nale emihlanu siyenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akula kungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi funa ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekilele izinto eZimbabwe.
Kodwa bona abeZANU-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akula bungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMgabe, kuyafanana konke nje. Abantu bahlupheka, kathesi abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikaMgabe. Yibo kuhambe isikhathi sikaMgabe kwaba negogorawundi, baphela abantu. Ngesikhathi sikaMgabe oyitayizamara banyamalala, ophatheke nabanyama banyamalala kuze kube lamhlanje ukhenikala wabulawa. Lakathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana. Napa bavaleli abantu benyathini abesitungiza sekwekwanise inyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa umele wedalela ephalamende uJob Sikhala bavaleli labo sebenenisa inyanga ezimbili bengaphiwa imali esibambiso bengahambi-ke uyathonisiswa enkantolo. Ikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.
umnumzana Edwin Dlovu, ukansila webandla le-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Abantu abaleqiniso abatsho njalo abathi bona umgqabe ababoni ukuthi wathuthelwani. Abantu bonke akunamuntu owayesevele esefuna umgqabe ngalesani sikhathi. Wonke umuntu wayengatamfuna umgqabe khona pha. Ngitsho lephathini ku-ZANU-PF abantu bathi befisa ukuthi umgqabe ngabe uyaphuma. Yiko kwatshengisa okwatshengisela kwabantu kwabakhona kwakukhanya baphuma egcekeni ukuthi nabantu bonke amabandazi ombusazi watshiyeneyo amanyana kwamanyana khonaphana kwathakazelelwa ukuphuma ukususwa kwamgqabe laphana. Ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngikutsho Nkomo ukuthi umumo lowu wona umgqabe wayevele sekhulile sengasakwanisi sengashayenelisi lutho umgqabe niwayeselawula izinto umgqabe wayengasazenzeli. Bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesani sikhathi kwakungcono kulalapha kathesi kodwa khangela phela Nkomo kathesi kulokuthula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgqabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bethalaza ungakhuluma kubi ukhulume kubi ukhulume kubi ngokhulumente wawuthalaza kathesi bazikhulumela bachothoze uhulumende ngendlela yabo abafuna ngayo.
Ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka umnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi umnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
bawankomo. Angibalele khonapha kwi-studio ithina thina sinje mina nzake ngizwe siyakhuluma sonke sinabezanu phiya banzake ngize umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyanilalela abantu be-opposition laba bahlala besithethisa sonke ngenhlambe ezinesabekayo singabantu ngathi kodwa sibe sesikuwamukele ukuthi hayi vele ngabantu abagangileyo laba abantu abanye ugade umuntu othethisa umuntu ongongomongameli abamthethiselani vele mongabe ingabe ungasoli into lapho ayenze khona kubi
umongameli. Umnumzana Believe Gawule, ngiyaxolisa umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi kulakho ukuthi kumiswe impi yelizwe lakhe lele-Russia uma ele-Russia lilesifiso sokwenza lokho. Umnumzana Abiy Ahmed, umkhokheli wakwele Ethiopia, uthi uzimisele ukukhumisana umlotha lamalwe cacha asesigabeni se-Tigray. Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukwele Indonesia emhlanganweni we-G20. Kusigaba esihlolisisa ezombusazwe lezamabhizimusi, namhla sixoxa lomnumzana Bethwell Khabo, umqondisi wenkampani ye-Bethwell Investments.
Sisebenza ama-business consultant, siyasiza amanye amakhampani amancane ukuthi bengasebenza kanjani ukuze amabhizinisi abo engawi ale emile eqhubeke siya phambili. Lokuthi-ke njengoba sike sibona ukuthi amabhizinisi amancane ayaqala asungulwa kodwa ayehluleke ukungena kumakhethi ukuthi asebenzisane lamanye amakhampani, yikho lapho esingena khona thina sesisiza ngokubonisana nabantu abasungula amabhizinisi abo ukuthi ibhizinisi iqhutshwa kanje ngendlela efaneleyo kulokhu esiyabe sikufundisiwe. So siyabe sifundisa kulabo abanikazi amabhizinisi ukuthi beqhube njani amabhizinisi abo besenza konke kusemthethweni.
Akusicwadele okunye okwangikhona elibachathekela khona.
Okuningi kakhulu ukuthi manje siyababonisa ukuthi sesiphila siyithi yi-global market, okokuthi uyayenzela abantu imisebenzi izini abantu abasesesi abaphesheya kwamazwe ubayenzela wena ulapha bekhone ukubonisa izinto zabo like i-internet uku-advertise siyabalungisela ama-website. Kodwa ekuqaleni before sifike lapho kule zinto esizenzayo ezokuthi umuntu ma esungula ikhampani efuna ukuyirejista kumele aqale abeyazi ukuthi into leyo angena kuyo iyinto enjani, kuzofunakalani ukuthi ibhizinisi yakhe liqhubeke lisiya phambili. So siqala sibafundise lapho sibabonise ukuthi no, ungakaqali ukusungula ibhizinisi lakho kumele ube yazi i-BCD izinto okumele uzozenza ukuze ibhizinisi yakho liqhubeke lisiya phambili. Then ma sifika phambili siqeda ukuyirejista also siyabafundisa ukuthi kumele bayenze njani ama-returns, abhadala njani ama-tax abo ku-government, izinto ezinjalo nokuthi abantu belamaphepha afaneleyo. njalo sibabonisa lokuqakatheka kokuthi umuntu ayezibhizinisi kulamaphepha apheleleyo wonke ukwenzela ukuthi angazothola izinto ezizomphambanisa lokumhlukumeza ekusebenzeni kwakhe.
Libahlawulisa malini njalo abantu bakuthola njani?
Inhlawulo abazihlawulayo abantu sokusiya ngokuthi kunama-package ahlukeneyo, kula esiyabe siwathe ngama-full package yekuthi siyabe sizokubonisana nawe siconsultana from registration and before even registration up to i-business yakho sisebenza. So uzothola ukuthi ku-package enjalo abantu labo sizobahlalisa nezimali esiya ku-600 engamadola asa-America. Kodwa ukhona omunye ongathi hhayi mina ngifuna manje ukwenzela i-registration process kuphela, kuthole sizomhlalisa imali engange-$100 yokuthi siyi-registile sikuthiye sine-experience khona uku-operator. Then uthole futhi ukuthi kulabanye abazothi after that sizofuna ukuthi sibe ne-website, sizofuna ukudraft ama-marketing strategies, ama-company policies. So sekusiya ukuthi umuntu uthe ufuna i-package. So ama-package ayahlukana-hlukana. Abantu bayabuya futhi noma emahofisini sikhulume sibakhonsulte. We can also do athiwathi ngama-virtual consultants okuthi siyakhona ukukhuluma nawe sikubonisa izinto lapho khona sisebenzisa i-internet.
Ye, sinike-ke inombolo zakho.
Lo +263 718 304581.
Iphinde njalo.
263-718-304581.
Umnumzana Bothwell Khabo ngumqondisi wenkampani yeBothwell Investments. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Abahlali baka Ward 2 esigabeni sensiza eMathabeleland South bakhala ezimathonsi kulandela ukuthathelwa amasimu abo lokubhidlizwa komfula unsiza osugugudeke okumangalisayo ngenxa yokwenziwa yinsiza China Mining Company emba igolide kulindawo. Izakhamizi zithe abadabuka kwele China babuya lemichina baqala ukwemba bengakhulumisananga labo. Bathi kumele baphume baphele esigabeni lesi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Inkampani yeNsiza China Mining Company isidale umonakalo omkhulu emfuleni uNsiza ngoba iphosela ingcindezi yonke yokwenjiweyo emadlelweni lezinye indawo. Izakhamizi zithi zikhathazekile ngokwenziwa inkampani le esingcolise imigodi yamanzi njalo yabhidliza umfula lo abawusebenzisa ngendlela ezijiyeneyo. Mnumzana Jethro Ndebele uthi badlela ke evalweni ngenxa yokwenziwa ke inkampani le.
Igoldi leli baligezisa ngama-chemicals awo, ama-mercury lala ama-differences. Asiyazi kahle kahle i-mercury abanjani abayisebenzisa begezisa ini igoldi leli. Njalo begezisa i-mercury leyo ingena khonapha emfuleni. Ukuthi njengakhathesi sokuyi-rain season, nanzelela ukuthi ke i-chemical esingene lapha sumele ikhukhulwe ngamanzi, ihambe indawana yonke yomfula iziye igcina kubo-west kusiya khona lokubo Limpopo. Ongangukuthi izinto izifuyo zonke ezinatha kulowo mfula kusiya kuthela kuLimpopo ziyokufa. Nga uhulumende esizwela ukuthi abantu bami bakufa next 2 years, singathokoza njengezakhamizi ukuthi uhulumende wethu senzele kuhle.
Amathana la abuya lezisebenzi zabo ezingasizo zesigabeni enye zivela eChipinge. Izakhamizi zithi akulalutho ezilutholayo kumbe usizo oluvela kokwenjiwa ngabantu laba. Mnumzana Jonathan Gumbo uthi uzwa ubuhlungu wamagama ngokwenzakalayo.
Into lezizwisa ubuhlungu ngoba azange saziswe ngokubuya kwabantu laba. Sabona abantu sebekhona nje sebezinzela abakwenzayo. Asiyibontiyanga.
Umnumzana Chamatanda Piri uthi ziphelile izifuyo eziwela emgodini agedwa inkampani yeNsiza China Mining Company elabaqondisa abagebha igolide ngamehlo abomvu.
Sesikhale saze sathula izinyembezi sibonke akulanto encedayo ngoba amaChina la ngxanga kungaphambani sebengabesithathu. Kwabuya abanye bazama ukuxotshwa, kwabuya enye itimu yasebenza la yahamba. Khathesi sibiseni abanye futhi njengokubona le mfuleni kunje sokuze sokulomgwaqo emfuleni eceleni kunkulu umfula sokudubelekile. Khangela even khonapha esime khona yalibona leli godi waqhamukela inkomo khonapha zayiphandi sidodi.
Unkosazana Sibongile Khumalo uthi kunobukhohlakali obethusayo ngoba usobala ukuthi inkokeli yesigaba lesi ifumbathiswa yinkampani le.
Uhlupho olukhulu ngolomfula, uhlupho lonolo lwamaChina. Kulabantu inkokeli ezigangileyo. Singakubiza sithi iganga ngoba ekugange nakulelinye ibala esingasubstituta ngalo. Singathi thina abantu laba abagangileyo, abantu abadla bangasuthi, abantu abafuna ukuthi zonke izinto bazibone zifida abantu ababo, bayathatha amaChina la bafake ezigabeni ngokungekho emthethweni bethemba ukuthi akulamuntu ozabenza ulutho. akumele amaChina ahambe.
Umnumzana Zedwe Ncube owathathelwa amasimu wagcina iphanyeka udaba lakhe ke ku-High Court koBulawayo.
Ngingazama ukuthatha indaba le ukuthi ngiyise High Court. High Court ngahamba 5 times. Kwaba le percentage abathi hayi wona kanti uvele indawo engeyakho le ukhona esingabunika khona.
Isikhulumeli sebandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo laye-ke uthi ke amaChina kumele alandele isivumelwano abasenza lohulumende.
Uma uhulumende sithi uyangena phakathi kwezivumelwano lezi, labo abantu abalandele indlela ayiyo ababeyithembisile ukuthi ingaphambanisi impilo zabantu, impilo yezifuyo, impilo yezinyamazana labantu abaphila ngezifula zolezi.
Umlisa wephikelela World 2 umnumzana Cuthbert Ndlovu ohlala esiqintini owenziwa igolide yenkampani yeNsiza Mining Company uthi okwenziwa ngabadabuka kwele China sokuxabanise izakhamizi.
SinamaChina, sinabantu abatshekitshayo abagcine besenza ubugebengu, sinabantu ababuya abathengisa imizimba around. Satshelwa thina kwathiwa bazorehabilitate umhlaba, bazolungisa la okwakugibhe khona abotshekitsha babegibhe khona imigodigodi. So bona bazogebha leya imigodi laba sokuyela khona izinkomo. So kuthiwa bazogebha bakhiphe igolide then sebevala lezo ndawo.
Isigodlo someli welizwe leChina eZimbabwe uthe umsakazo lo awuqondise imibuzo yakuhulumende weZimbabwe. Inkokeli yomdabu yensiza ebalisa uSobhu abalisa lomeli walindawo edalela ephalamende lezisebenzi kahulumende kuhlanganisela uSkomiji balile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Umfula wonsiza mude kumagama njalo kulapha izakhamizi zensiza lakwezinye indawo ezikha khona amanzi yokunatha lokunathisa izifuyo zazo. Njalo sithi cabangela ukuthi amanzi la aseleshefu ngengcekeza ephuma kwinkampani le igelezela emfuleni. Abakhokela inkampani le abasendaweni le balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi kabavunyelwa ukukhuluma lentatheli lezindaba. Ngima le-Studio 7 ngapha eFlaphusi Nsiza District, igama langu Ezra Jesus Band.
Kulomntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obhubhe kunsukana ezedluleyo esanda kubeletha amawele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele nkosazana Precious Msimanga.
Ngithi ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangitshela ukuthi uzithele but ukuthi umithi sombane umntwana wakhona ngakwazi. So ngasenza ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo ngingatshoni ngimkhingela kumbe impopothela sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngase ngimdingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya eklabhuthi ngasuka khona ngale esevuvuka inye kakhayinti i-B P labeelaye ngathaba oBulawayo wazothola ivocha wahambe emzikikazi ekliniki bamtransfera to impilo baselethithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazange aye kulebha kodwa azange aye kulebha sakazilebha
khonapho ubese le nyanga ezingaki ezithe
kumele abelithe mhlaka 20 November basebe-operata mhlaka 1 bathi i-BP singalimaza abantwana or ilimaze mina so basebesithi i-best option ukuthi bam-operate ngatholi bemeleli isikhathi sakhe sokuphila. Wase-operatwa-ke wenza kahle i-operation kwamgcina 3 days khona ngale sempilo wazothola ebhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi dokotela wathi i-operation yakhe yenza kahle azonke le nkinga le ngoba laye bazange abambi ikhanda kumbisise ubuhlungu hhayi but benze ilangahamba ngalokho ntambama nje ambulezi nakathi avaleke kuphela umoya nje no way angathi wahamba njani papana samthatha samfaka emoteni sahamba naye empilo singene egedini lempilo kube la wabele mina kwabantu azakabiuthule
manje bahlola yini odokotela ayisetshonile ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo.
Bahlola manje sathi sesithi umuntu akhathikele kahle babona ngoba babhale isihlasa kwamanje ukuthi ngiyathi i-understand kahle kahle i-understand kahle ukuthi bangathi kuyini.
Hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo. Abantwana-ke banjani, ngaba yini?
Ngamankazana bona abantwana bazithilele ngamankazana.
Ulabani abantwana?
Sibonga ngilayo ye-5 years nendaba yikuphela ngayo le 5 years khathe somncane la.
Kuyini usizo abantu abanganceda ngalo?
Iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathamba athekele inani wani yabantwana.
Lo nkosazana Precious Msimanga umama wale ntombazana etshone ngemva kokubeletha amawele. Siqhubekela phambili Namhla ku live talk sixoxa ngokugenqulwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho. Singekehlukani sikhangeleni indaba ebezikhokhela namhla. Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla e-CCC atheswa amacala okutshotshozela udlakela. Iqula le-Commonwealth ixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezijiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Sengilivalelisa ke lapha balaleli, igama lami ngugeino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.